endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Morgan Tsvangirai lomnumzana Washman Ncube balobelana isivumelwano sokusebenza ndawonye ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo eZimbabwe. IZimbabwe Electoral Commission ikhangelele ukuthi iza kwenza umhlangano omkhulu lamalunga amabandla achiyeneyo labantu abafuna ukuba kwazi ukuthi ibhalisa njani uZulu kugwalo lokuvota. Sizahlolisisa isivumelwano esenziwe ngamabandla agoqela ele-MDCT, i-MDC ekhokhelwa ngomnumzana Welshman Ncube le-National People's Party kankosikazi Joyce Mjuru. Inhlanganiso ye-World Vision ithi iqhubekela phambili idinga imali yokuqhuba inhlelo zamantombazana. Kubunjwa inhlanganiso yabesifazana kwele South Africa okuthiwa imbokodo efuna ukunyamanisa abesifazana umhlaba wonke jikelele. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama, siyixoxa ngokukhahlamezwa kwabantu abasuswa eplazini le-Arnold Farm ngunkosikazi Grace Mugabe. Eningi lalabo asebehlupheka phandle kwepulazi leli ngabesifazane labantwana. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.